engingakutsho ukuthi u-Emerson Mnangagwa usehlulekile. Ayikho enye ingazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulantende njengoba la uyatsho, kulobunzima obunye kakhulu, useyehlulekile. Into ayiridayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Manje nxa ukhangele ukuzithulela kukaZulu, uZulu engangena ezitaladeni etshengisela, kungakutshengisa ukuthi abantu sebengenwe yikwesaba yini?
Uzulu engabe ngangena ezitaladini kodwa ubuhlungu ngoba uyakhuluma, uyananzelela ukuthi even ku-social media abantu bayakhuluma ubuhlungu ababuzwayo, bayazi-expressa, ngaze ebatshaye yebo ye ayethuselwa abantu ngoba khona okwakwenzayo konke kuyenzeka ukuthi abantu bengayizi-expressi, bengabeli ilungelo labo, besabe bezizwa ngani kulicala ukumela ilungelo lakho njengomuntu weZimbabwe. Kodwa abantu kabayesabi, nxa kathethi singababiza sibila abantu bazimisele ukuthi bengangena emgwacweni ngoba okungasikufa vele yikuphi.
Manje nxa sikhangele ikakhulu udaba lwabodokotela, siyabona ukubana sebele nyanga sibile ezimbalwa bengayi emsebenzini, ungathini wena ngakho khona?
Into yabodokotela isiphatha kabuhlungu kakhulu, ikakhulukazi sina njengabo abantu besimama esikwaziyo ukuthi every minute kulomntwana oyabe elethwe emhlabeni ngumuntu ongumama. So kuyasisukumeza ukuthi kuya-increase i-death rate yabantwana ababelethwayo ezibhedlela. Silahlekela kakhulu izimpilo ebekade singanqabelwa ezibhedlela, impilo zabantu zilahleke. Kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli abazicabanga bona maqala bengelandaba labantu, sibili kuluhlukuluzo olukhulu kakhulu ngoba bona babesazi ukuthi bengezwa kumbe bengatshaya ngamakhanda kumbe bengaphili, bayaphapha bezilaphisa, bona vele akubazisi ukuthi ngidala kubakhathazi.